Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 25 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga elahlelwa libandla lezanu PF ukuthi kutshengiselwe ngodaba lwama-sanctions okuzenziwa kundawana zonke zelizwe.
Hayi, ukukhuluma okwezanu lokho ukuthi ama-sanctions ngathi ayancindizela abantu bonke, hayi lokho ngamanga. Lathi siyakwazi konke ukuthi lokho akuzake kumise i-corruption engathi ayibulala iZimbabwe.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abazancintisa kukhetho lwama-by elections yilabo abavele babekhethiwe nguZulu ekuqaleni kohlelo lokukhetha abamelaleli bandla kukhetho lukaNcwabakazi.
Ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu. I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe lombono munye becabanga ngendlela efananayo.
Kungcabanqoza ekubandla lesisi abanye sebebuzana ukuthi kanti kungani ibandla leli lingaqhubi ukhetho lwenkokheli iCongress ukuze kuqedwe indubo ezifana lezikamnumzana Sengezo Chabangu.
Kala alithuba lokuthi akhulume lathi kodwa thina njenge-CC sizimisele ukuthi sikhulumisane laye sikhulumisane umlotha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga elahlelwa libandla lezanu PF ukuthi kutshengiselwe ngodaba lwama-sanctions okuzenziwa kundawana zonke zelizwe. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 wathi uZulu engazihluphi ngezijeziso zama-sanctions kodwa asebenze gadalala ukuze ilizwe lithuthuke, kathesi sokuthiwa indubo zonke zelizwe zibangelwa ngama-sanctions. Umhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika lawo ukhangelelwe ukwenza imicimbi esekela injongo yezanu PF yokususa ama-sanctions la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Khathesi siyabona umongameli welizwe ufake izihlobo zakhe labantwana bakhe abafana bayi-4 ku-cabinet. Khathesi kuthiwa kuzafaka omunye ku-reserve bank. So indaba izijeziso zona lezo zingabophi bona labo abantu ma kuthiwa kuyancindezela abantu. Okunye sikubonayo umongameli u-Emmerson Mnangagwa wabuya lapha, usebuye lapha 4 times at the UN wahlangana labantu abafake izijeziso khonapha e-America. Umnumzana Joe Biden onguye oyinkokheli America kathesi wake wabonana lo Trump lapha kuma UN meetings. Kanti indaba bengakhulumelani khonapho behle bekulungise. Every year bebuya lapha eAmerica for ama UN meetings. Wabuya labantu abayi-78 kanti umsebenzi wabo wawungewani. Mabe sithi izijeziso lezi ziyabalimaza. Baphonga ukucatsha ngomunwe nje ngoba siyakwazi ukuthi khonaphana eZimbabwe kulabantu abahamba ngezimota ezisabisayo ezichama million dollars lama 300,000. But ungakhangela ukuthi yibapha abantu abahamba laso ngabantwana obona laba abaku-government yakomnangagwa lezanu PF.
Ngokubona kwakho siyazi ukuthi lo chamisa laye useke wathi zesulwe. Kodwa ubona ungani kahle kahle nxa zingesulwa iziyeziso lezi kungaba lobubelo na elizweni?
Sabona umongameli we-party ye-MDC ubaba uChangrai ezama laye ukuthi bazikhiphe iziyeziso kwayala ngoba iAmerica, i-EU, le-Britain, balama-investigators aba abuyayo yearly ezokhangela ukuthi ama-conditions, lama-terms ezijeziso zona lezo, njenge-human rights arbitration, ukubotshwa konjengobaba uSikhala lo ongarivumi, labantu be-MRP 9 labana ababotshwayo 2021 lakathesa bakalokhu benganikwanga i-bail. So izinto ezinjalo le-gold mafia le siboni le kutoa ikipa two has a year ngenza base corruption sibona lato kuti hayi izano PF lo mongameli wa Emerson Mnangagwa hayi babe khuluma manga nje ngesijeziso bazothi uSmith khona phana kuliwa impi yenkululeko wayefakelwe izijeziso for 15 years but iZimbabwe yayikwanisa ukunika abantu bonke ukudla in the country abantu behamba esikolo abantu besebenza and all these other things so hayi siphongothi hayi abantu laba kumele izano PF ilalele lokho kukhulunywayo cause abasoze baqambele wonke umuntu amanga ngoba kathi sesile social media kudala babe kukwanisa so yayi i one option yophongulalela usizwa ama messages avela kuzano PF bangaqalisa ukulungisa izinto prahundi banikeze izipra amafamayo balungise into labanewe babo khona apho eZimbabwe I think kuzabahambela kahle ngoba siyakwazi ukuthi lati eZimbabwe khona apho sikhathele ngezani yona le ithathela abantu bonke mining rights bangathola lithium kuthiwa abakhokhelayo babuya bezothatha ungathola igold claim babuye bezoyithatha ungathi uyabaphikisa bakufake ejele or bahle bakucitshele impilo so khonokho yikho ku i-sanction or isijeziso eziphambili kwabantu beZimbabwe izidaba ziyenzayo
lo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo oyisiphathamandla sebandla lesi-CCC ngapha kwele Melika. Abasebenza lomnumzana Singizo Chabangu o-CCC bathi abazancintisa kukhetho lwama-by elections yilabo ababevele bekhethiwe nguZulu ekuqaleni kohlelo lokukhetha abamela leli bandla kukhetho lukaNcwabakazi kodwa basuswa inkokheli. Lokhu kulandela imbiko kamnumzana Chabangu owathi uzakhetha yena ngokwakhe abazancintisa kukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukwenziwa mhlazi ku-9 Mpalakazi kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele ephalamende alitshumi lanhlanu 15 amasenetha ayithoba munomunye 9 lamakhansila alitshumi lasikhombisa 17. Umthethwandaba we-nomination court uza kwemukela amagama alabo abazancintisa mhla ziku-7 ngenyanga ezayo. Sixoxe lomunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga thuba ongiphelona ngibingelela abalaleli ngingomunye wakhona osebenza lo baba uChabangu ubaba uChabangu asibatsha kulolu party siyaqala siyi MDC saba yi MDCT saba yi MDC Alliance sasuka ke sayenza iCC iCCC iparty yezakamizi mina lo baba uChabangu labanye sisebenza labo sangena ku program yama stages phose wonke okukhetha amakhadideni okuthiwa yibele kamana safila wonke amafomu sakwalifya ukuba ngamakhadideni kodwa ekugcineni sizwa kuthiwa hayi sokulabanye abakhethiweyo azizange sonke sinike ithuba lokukhumisana umlomo umlotha ukuthi labo asingasoze sibabeke sibathini labo abanye ukuthi ncade winile kasabekwanga akubanga lelo thuba pho sasesinanzelela ukuthi kulabanye abahange ubaba uChamisa abamsara undileyo iningi labo la bangena yibo laba obona hayi sesibadobhile ngamunye ngamunye ukuthi hayi sibacele ukuthi gababuye bazochasisela uZulu ukuthi kuhamba njani yikho ke sesiya kubhaya election elandelayo bona labo abantu abaziwayo ukuthi yibo ababekhethwe ngabantu yibo abazangena kuma primary akhona bengangena kulawo asingeke sifanele ukuthi ngama primary ngoba vele hayi senziwe siyasuthiseka ngakhonokho ababekwezile sesibabeke endaweni zabo
manje labo elithi lakhethwa elithi bakhethwa ngabantu bazavuma yini ukumela ibandla njengoba lona ibandla lalingasaba funi selifake abanye ukuthi bancintise
hayi sesikhulume labo phose bonke bayavuma ukuthi babuyele endaweni zabo ngoba bonke bebefuthelene ende siyafonelwa phose ilizwe lonke bathi kabaphathwanga kuhle bonke labo bantu so khona sizangena ngama province wonke nje sikhulumisana loZulu sikhulumisana labantu babuyele endaweni yabo iparty ibuyele lapho abantu abekhangela ukuthi iba khona siqhubeka kanjalo
umnumzana upresident uChamisa hayi thina kasilahlupho laye sizimisela ukusebenza laye sizimisela njalo ukukhuluma laye lanxa nje abamhangile abafuni laye bamgombolozwe galalo ithuba lokuthi akhulume laye kodwa thina njenge CC sizimisela ukuthi sikhulumisane laye sikhulumisane umlotha siqhubeke siyaphambili.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana sengizochabangu ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo kungqabangqoza ekubandla le-CCC abanye sebebuzana ukuthi kanti kungani ibandla leli lingaqhubi ukhetho lwenkokheli iCongress ukuze kuqedwe indubo ezifana lezikamnumzana sengizochabangu. Bakhona njalo abathi kumele kukhunyiswane umlotha yibo bonke abakubandla leli kusetshenzwe ndawonye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo phatheke kwezombusazwe umnumzana Abednego Bhebhe olilunga njalo le-CCC.
Uzulu kufanele akukhangele ukuthi ukudubeka akwenzayo kungaqedwa nguye ngumuntu kumbe ngithi kungaqedwa ngumuntu ngamunye ngamunye. Ngoba nxa udubeka phela akutsho ukuthi nxa ungavotela uMP kusasa impilo yakho sezaba iyavuka singcono. Akutsho ukuthi nxa udubeka ungavotela ukhansila impilo yakho sezavuka singcono. Kufanele ukuthi sikhangele ukuthi kambe nguquko bani esiyithenjiswa yilabo abantu bafuna ukusikhokhela kwezombusazo. Kambe siyakholwa ukuthi inguquko leyo ingasinikezwa kukhona. Njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibala ku-social media, njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibona kuma-videos. Ngoba abaningi nxa besiya kuma-videos babe sebetsheliwe ukuthi hamba ku-video ufike wakhulume kanje. Olaleleyo sezakholwa ekholwa umuntu osemsebenzini nje kuphela. Kodwa kufanele ukuthi siqale sikukhangelise sibone ukuthi njengamaZimbabweans okuyikho esikufunayo esifuna kulunge kuyini. Sikhangele khonoko sithi rally around ukwenzela ukuthi lo ozabuya esithi kona ufuna na ukulungisa simbone ekhuluma esikukhangeleleyo ngamehlo okuseduzani lakhe. Hayi lokhana into esingayiboniyo ngoba ukuphila kwensuku zonke ngensuku ngensuku sibona into ezihlukeneyo. Abanye sisukele kupolitiki isikhathi eside kakhulu. Uzafica ukuthi sathi siqala ngo-1980 ilizwe leli lalimikuhle kakhulu, lalilento yonke imisebenzi khona. Asitshengisi ukuthi singalungisa njani ukuthi lokho kubuyele. Kodwa esikukhangeleyo isikhathi esiningathesi lamali kazi awe politiki saze azifaka ukuthi yena angaba sesihlalweni usesiba ngokungunkulunkulu okuncane kasakhangeli abantu ngezinhlupho zabo ukuthi uzabalungisela njani. Kodwa ke abantu nxa bebaningi bayalungisa. Yikho ubona esintwini kuthiwa nxa ufuna ukuthi ulime utshaye amabele bana lamabele amaningi okwenzela ukuthi ubize abantu elimeni lisebenzele baningi. Yikho ubona isikhathi esiningi nxa usenza ama-illustration ungafaka inyanda yotshani kumbe inyanda yezigojwana ngake wayiqamula but esisodwa uyasiqamula. Asibe niyinyanda cabange sibe lombono wodwa sifuqe into eyodwa esiyifunayo. Nxa sikholwa ukuthi izanu yiyo esincindezelayo kasibambaneni singaze saphongukwenza izinto ke mahlayana. Sibambaneni sihlale phansi from family level sibekwazi ukuthi uhlupho lwethu luvelela kuzanu. Sikuxoxe yonke indawo emachurchi, sikuxoxe yonke indawo ezimfeni, singakadingi ukuthi kona sizakhokhelwa mbani.
Ngamafitshane ungathi uZulu kumele enzeni kumbe akhangeleleni?
Well, mina ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu. I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe lombono munye becabanga ngendlela efana nayo. Khathesi ngibone ngani uningi soluyilwana lokuthi mina lami ngizatholani nxa kungabanje. Kakusasupportwa icause kodwa sokusupportwa umuntu ekhangelela ukuthi ngingasilandela lokhu ngizathola lokhu ngingalandela lokhu ngizathola lokhuya. Yikho ufica ukuthi kuzahlala kulo mbango kakhulu between opposition le-ZANU PF. I-ZANU PF idefenda lokhu esiyavele yahlala phezu kwakho ekona nsuku zonke. Laba abe-opposition labo badinga ukuthi sisiyafika kwamphana kufanele sizalungisa, yebo kodwa sifuna ukuthola lokhuyani. So akusela mdladlalwana okuthi abantu balwela ukuthi into zonke ziqonde phela abantwana nabazukulu. Sokuyikuzilungisela khathesi kwakathesi ukuthi kulungele khathesi. Ngaleso sizathu mbonani seselomango ukuthi indaba leyisilungile.
Hello ke ngumnumzana Abednego Bhebhe ophatheke kwezombusazwe elilunga njalo lebandla le-CCC. Sokuthoma nje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi ugaja lwamanene lamanenekazi abebandla le-CCC okuthiwa ngama-elders lithi lanxa uChabangu labanye bakhe belezikhalazo, indlela abethule ngayo lezi zikhalazo ayilunganga ngoba isitshiye indubo ezedlula ebezivele zikhona. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isethekeleli esivela kwele Germany esanyamalala lapho okugcinwa inyamazana zendle eMadusadona National Park sitholakale izolo ngemva kwamalanga amathathu. Isikhulumeli sogatsha lwezimparks umnumzana Dinashe Farao uthi babelokujabula ngemva kokutholakala kwesethekeleli lesi ngoba indawo yeMadusadona ilenyamazana ezilengozi ezifana lezilwane, impisi, amakhanka lezinye. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithele elisithumele yona nge WhatsApp.
Studio 7 sanibonani. Hayi nangagwa angeke akhulume kahle ngoba ama truck athwala ilithium eseChina eZimbabwe ngama truck kaRamaphosa. Bani bakithi akeniphakame nonke bani baseZimbabwe nonke. Nitshele lo muntu aphuma kuyele kuwe Zambia. Sibuswa ngabantu abangasibo bakithi abadla umnotho wakithi. Ngabe Mozambique nabe Zambia noma South African onguRamaphosa ohlobene nabantu besishoni inzalo yakhe kwa vale vele iveli vele ake siboneni plan bani bakithi masinyane nathi kunje ukuthi senza siyabonga.
Sanibonani ku studio 7 ye okhulumayo u Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Ngiyamuzwa lobaba okuthiwa uNdibale lo othi why abe CCC bengatsheli kathi yena waba lamasitsa mangakwawo inayo usungaba ngumkhokheli but ungabi labasekeli. Yena mboni vele ukuthi ulabasekeli but the way okhuluma ngayo ufuna ukungena evoti. Abantu abanjalo bayahlupa labo ufana labo Ndibale laba ngathi bafuna ukuthi bethole ikona lokuthi bazuholele nje manje.
Umsebenzi ngi uhlelo thina siyaphila ukubonga njengelo phelisi. Kira zona imihla namalanga. Mnolo umdaba lulapha engithanda ukuthi odolele abantu bonke bahambe beyisiziya efika la khona ngale phezulu ebantwini bezana. Ubuqili babo sibukhangela. Sibukhangela sidlala laba ngaphandle kwamazwe abasupportizana. Bayasupportizana kodwa bangaphandle kwamazwe. Bamba isicathulo esijike kodwa ababhizi supportizani why bengahlala eZimbabwe siye lemapholiseni lemasotsheni babhizi abantu bonke abantu ezindlini kodwa konke lokhu iningi labo liyahawula sidla inqoqo zomlomo ngokufananayo. Hayi kabenze ngelinye ilanga siyangeke kuhlale kunje.
Sikalibonani basakazi be-Studio 7 elibingelela nabalalela. Hayi mina ngilombuzo wami engoqondisa kubasakazi bese maybe lingamphendula ngizothola okungcono ngoba thina sesile mbuzo eminingi engelampendulo. Studio 7 ngilokunanzelela MRP yakhuluma lapha yathi sixotsha umqondisi nakhulumisa abantu beMRP bakhuluma kuhle kwaphelele emoyeni noma sesikuzwa usocial media ukuthi sebexabene sebehlule but ku Studio 7 kwakhulunywa one day izano PF ingaxabana likhulumisa othuma labo gawule likwasi bazakhuluma kuhle ngebandla labo lingafundi ibandla labo libe lehlazo. I-CCC ingangani kulokunye lingakuzwa kuhle kalibuza abantu be-CCC lisidingela abantu abamanye amabandla kunje witness dube sibazi ku Studio 7 bekhuluma kubi ngekusi edingwa yini kuyini ongakukhuluma okuhle ngebandla elingayisilo lakho labachungule zombusazo selibazi labaxabana lathi ukuthi khona khona lo singakhuluma la evele uzokhuluma kuphi. Thina kumanje ukuthi sikwazi ukuthi kulo Chabangu samazingo u-Ezra phakathi kwabantu bonke abahamba besiyalalela ikhothi yokuxotshwa kwamalungelo wakhetha uChabangu. Kungani waqonda uChabangu phakathi kwabo bonke? So khona lokhu kuyasinika imbuzo eminingi engelampendulo plus ukuthi nge-CCC akupheli kathi esinjena lindaba yokumabhala boChabangu bagcina bona babantu begcina begange omunye khwambane ngagcina ezonda ngokuphendulana. Ichine hande nyangene siya poso munyu mundu. Okunye lebele siti tinaga sitati shangoti but okunye unga tati shangoti wenu. Udala utrabana wabanya bantu. So mina mbonu ngani ienza no mati shangoti kota libo panisizi nja so msi. Tina uchaba nguloga ngege vila za jili ziba ndale triple si. Vengazi vifaka haba makandi tindi. Kwa libo na venga vule ya vipati. Lesiwe nzika ndale kacha msabago wa stabala bani.
Jani Studio 7 njani. Okulumayo mshansha masego. Tina abantu na Zimbabwe. Sishupegi lega kulu. Nyesitato esenziwa i president yezano PF u Comrade Emerson Mnangagwa asithandi thina i detection leader esifaka esidalweni abantu bengayifaka kusuka kube nzima kuthina ukuthi bona abantu kuthi bayavota bavotani abantu bona bezathathelwa ama rights abo kwenzwe umbuso wentando kayiphikiswa i capitalism kungani vele bangayibayekele wethu akuvotwa ngoba vele kungaze kuvote sizayenza intando yethu intando kayiphikiswa sibuhlungu njengezalwane zaseZimbabwe ukubana sokuminyaka emingaki phosifike 43 me 44 years silokhe sithi hayi kuzaba lo tshintsho eZimbabwe kodwa akubi lo tshintsho.
Ye Studio 7 njani? Hayi siyaphila siyaphila basakaza bahle. Ya hayi ngithi mphathise lapha nami. Hayi nento ebengithi siyibuze kahle kumhlonitsha lapho magali lamafa lapha achaze kahle ngalo ndoda ukuchabanga ukuthi azazebe lapho akhona kwahamba kwahamba njalo ukuthi azabe lapho esokhona manje sigcotshisa abantu ephalamende abantu abakhethwe ngabantu. Cela ukuthi basichazele kahle ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu lo vele ubevele ekutriple C ukuqaleni noma bekuphi. Basichazele kahle, cela basichazele lapho ngalo ndoda. Hayi amagali lama basichazele asitshele kahle ukuthi hayi umuntu lo ube elapha emiso. So ngoba manje into ayenzayo le singani naye abehlula ukuthi bamise into ezakazenza. So sicela ukuthi asichazele kahle sibe kwazi ukuthi uvele be umuntu onjani lo muntu aze bekulesi simo ayiso sona. Ya
ngoba yimi phela lo Kalpan ohlala abantu ukuthi asicala isibuzele ku Kalpan Phukeni kwathi kwathi ngiyathemba ke ukuthi ngikhuluma labantu abalengqondo abantu abarational skill ukuthi angezwa ulutho abese check abona into ayizwile akuyona uyakwazi ukuthi atshintshe umqondo wakhe ngenxa ukuthi yabe sekuthole iqiniso kulomehluko ke phakathi kuka SG lo somlomo wakhe angiyena u SG ama decisions ayenzayo kawatshelwa yimina uyazenzela nje amadisi ngemva kokuhlala emhlangano yakhe ngemva kokuhlala lapha hlala khona lama citizens labanye abakhokheli bakhe bese senza amadisi mayese wayenzile lawo amadisi bese kudingeka ukuthi akhulunywe ebantwini manje aba maphephandaba labo msakazi landlani abakwazi ukumthola ngaso sonke isikhathi yikho lapho somlomo angena khona ukuthi mina bayangithola noma ngasiphi isikhathi bese bebuza ukuthi hayi lokhu nalokhu nalokhu kuli ngiso na bese ngisiya kuye be USG unobhala bayabuza laba bathi lokhu lalokhu 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 ebese yangiphendula ke bese ngiyabuya back ke ngiyatsho ebantwini ukuthi yebo lokhu yikho hayi lokhu ayisikho lokhu yikho isebenza kanjalo le. So laba abalokhu bebhizi bethe usengezo lo Kalpan hayi bakhuluma into abangayazi ama decisions awayenzileyo USG uwayenze ngoba usekhulumile izizathu zakhe ukuthi ukhulu ucelwe ngama citizens ukuthi awayenza lawo manje ke awukwazi ke ukuthatha ama decisions ayenziwe ngomunye umuntu ubuso wagcona ke owagcona usomlomo. So yonke le mbuzo abangibuza yona angilampendulo ngokuba ayisonto engizenzileyo impendulo ekhona yiyo yena leyo eyafakwa ngu-ST ukuthi uthunywe ngabantu ama-cities yikho ekwenzile ayizukutshintsha ke le ukuthi selijabule kakhulu lathi ukhalphani kwathini hayi ayizukwenzeka lokho angithi likutshelwe ngumafa lo manje waye lizobuya lizofuna impendulo kini kanti lina izinto lezi lizitshelwe ngumafa. Kulomama othe yena ufuna ngiyemkhulumela ngegugurakundi hayi usemuva kakhulu kudala ngikhuluma ngazo lezinto even inkulumo yami yokuqala eParliament yakhuluma ngendaba zegugu ivikilele elidlulileyo bengethula inkulumo yami ephakemeyo phezulu eNgilandi kuleli lokhu zeni inhlanganiso okuthiwa yi-1893 Mthakazi Human Rights Restoration Movement. Uzothola ukuthi bona abantu abangigconayo kanje abayazi la kuyazi yona esilobela kule commemoration yabantu ababulawa egugurakundi ngangikhona khonale ngethula inkulumo manje kuzohlangana ngendaba yempi leyenzeka lana entabazini okuthiwa yigandanti lalapho sengicele ukuthi ngizothula inkulumo bangicela nje ngoba bengazi ukuthi into zakithi ngiyazilwela ngiyazimela njalo ngiyazikhulumela. Umafa lo elimlalelayo ekhuluma ngami kanje akulanto ayaziyo ngami okwakuqala kuyena umuntu wakithi ngumuntu wasemount starin khona le mashona leni okwesibili yena ligugurakundi akala sihlobo sakhe esiyi-1 esatshonayo mina ngilezihlobo ezizalwa kakithi ezingizalayo ezabulawa kabuhlungu zibulawa egugurakundi angizukutshela ngikhalwa ke ngumuntu ohleli phesheya ongazilutho ukuthi impi engiyilwayo lana eZimbabwe impi enganani. Abafuna ukwazi ungangena kuinternet usethe uzothola ihlandla engilidlalayo. Namhlanje kuseni ngivuke ngikhuluma laba senasi ngokuthi kulabantwana engabahambisa enasi ukuthi bayefundela ukuba ngodokotela ukuze bakwazi ukulapha phela ogogo bethu labazali bethu abangakwazi ukukhuluma isiShona lesikhiphi. Abasela mali abantwana lapho so bese bevalelwa ukuthi bangasabhali ama examination labo bangasaqhubeka ngezifundo zabo. Ngavuka ngithinta abaphethi khona lenasi ukuthi hayibo ake ndisize ngabantwana kwathi hayi abantwana sebezobhala awukhanje ke kuyedingwa imali. Ngumsebenzi wami njalo lo wokudinga leyo mali. Ngisenzela abantwana bakithi la emadephelele. Angiqali ke into enhlala ngiyenza. So ake ndingimele kancane ngembuzo yena engasile angizukuyiphendula leyo mbuzo. Kodwa mangabe lifuna ukwazi iqiniso unobhala ngunobhala usomlomo ngokukhuluma into eyenziwe ngulo amkhulumelayo. Akumine ngeza amathisi akumina isitha sabantu bemadephe. Mina ngilwisa bona abasuke emashona lento bethi bazosiphatha la abafana lo baba uma. Inkhona nje elithena lina aqinisini.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amabutho akwele Israel abikwa elokhu elinde ukungena kwele Palestine ukuyalwisana lebutho leHamas. Lanxa ibutho le-Israel lazisa ukuba selijunge ukungena kwele Palestine kulandela ukungena kwamabutho eHamas kwele Israel ekuqaleni kwenyanga, kwabulawa abantu abedlula inkulungwane eyodwa ngemva kwamalanga adlula amachumi amabili lokho engakangeni kwele Palestine amabutho akwele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Impi ye-Israel le Hamas angiboni ukuthi impi engagcina iqhubela ukuthi kube lomvuyela umbi impi ye-Third World War, ngoba le yimpi ekhangelane lamazwe amabili. Kodwa engibona kuzakwenzakala ukuthi amanye amazwe angomakhelwane abakhona ngale abanjengalabo ama-Arab futhi njengabantu be-Lebanon, amazwe la amanye asemaceleni asethu asefaka ama-demonstration bangangenela nxa impi leyi ingabanjwanga kuhle icine imemetheka ingapheli. Vele le yimpi engapheliyo ihlala khona isiba khona ikuvuka isiba khona uvuka kungenxa yendlela ebanjwa ngayo ngamazwe afuna ukuthi bona bayancedisa, kodwa kabancedisi ukuyiqeda, bancedisa ukuba beyiphozisa beyiyekele iphenduke bayiphozise bayiyekele kumbe kwesinye kathi benze ukuthi udlame lube lukhulu kumbe kube lo nje kuphehlelela kuphenduka kuya kungapheli.
Wena ngokubona kwakho impilo ingaqedwa ngani njengoba sike sabona ngesikhathi esedluleyo iqhamuka njalo?
Impi ye-Israel le ye-Hamas kumbe ye-Palestine ayisiyo mpi engaphela masinyane ngaphandle ukuthi kuze kube lo muntu othi yena uzawuya yaba abe umuntu oma phakathi kwamazwe amabili kumbe ilizwe elithi lona lima phakathi kwamazwe amabili lingatshengisi ukuthi lisupporta liphi ilizwe. Kade sinto ehluphayo yikuthi amazwe njengabo America baba sobala egcekeni ukuthi ubona bamile Israel and bayatsho. Impi le ifuna umuntu ongenelayo esingathi uthwa ngubroker ongaso interested part ongaso vested part ukuthi umbeni uvested ePalestine umbe uvested e-Israel. Kodwa oma phakathi kwamazwe omabili alalele ukuthi elinye ilizwe lifulithini elinye ilizwe lithini kusenzela ukuthi kube lokuvumelana. Okwenza ukuthi kungabi lokuvumelana yikuthi i-Israel lezikhali bayipha nje izikhali eziningi ezokuthi bichaya abantu bePalestine, ichaya abantu beLebanon, isethusela beyiviyela. Ngabe i-Israel kayilazikhali ezinga ngabe impilo yakudala ya phela impi yakhona ngesokufanana lento lezane zeapartheid lezinto zabo Smith lapha na bechaya abanye ngenxa ukuthi bona babe lesikhali kuzaze kwenzakala uthi ngelinye ilanga iHamas la ithole umuntu ozayiphisikhali ezizaphindisela kube buhlungu ukusweleka womuntu oma ngokupheleleyo azame ukuthi ehlukanise la amazwe amabili bengahlali besilwa uyinto eswelakele ngoba xa uwazithiwa omunye umuntu vele usesayidini lakho njenge-Israel yakwazithi i-America ngemva kwayo lamanye amazwe yikho kuyipha igunya lokubitshaya abantu bePalestine.
Siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngu-7:30 ntambama.